Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 22 Nhlangula 2018 ngu President Jeremiah. Ngisithi endabeni zethu lamhlanje.
Devolution would require the surrender of some amount of power to the provinces under the provincial council in terms of our constitution. To give a province authority to manage the economy of that province.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubambe umhlangano ukukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwalonyaka ezansi emandebeleni ethembisa ukuba anganqoba uzaletha umbuso wezabelo owe-devolution.
Kuqakathekile ukuthi nasi siya ekhetheni olunje sihlomisane ikakhulu nalabo asebencintisile ukuthi baza kuncintisa njani, baza khuluma lani labantu, sibumba izimilo zabo ukuthi nxa sebesiya ebantwini bazithengisele ukuthi bona bangabantu abamelani.
U-Abe MDCT ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khube babe lomhlangano wabazancintisa kukhetho ukubahlomisa ngemicijo emqoka umele bakhulume ngayo emikhankasweni yabo. Kuthi-ke kuhlelo Waza Friday lamhlanje silomculi womdumo wekwaito uColin Mgqibelo owazakala ngegama lokuthi nguGumgash. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele eGwanda lamhlanje kwakuqala selokhu wasuka edolobheni lelo ethwalelwa esibhedlela ngemva kokufakelwa ijefu nyakenye esiza emhlanganweni wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwalonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Umnyangagwa obuthanelwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu enkundleni ephelandaba ukudaza abalandeli bezanu-PF ukuthi bavotele leli bandla ngobuningi ukhetho lwalonyaka. Umgcini sihlalo wezanu-PF ezansi emandebeleni umnumzana Rabelang Tshweni ukudaza umongameli ukuthi akhuze uvalo azizwe sekhaya nesikhathi efike enkundleni ephelandaba Stadium lapho aphosa wafela khona ngemva kokufakelwa ijefu nyakenye. Usabuza umnumzana Robert Mgabe.
Baba, hiyo indawo obusifa khona leyizolo. Hiyo indawo izitha ezifuna ukuqeda khona izolo. Namhla baba ngikuthembisa ukuthi awufi. UNkulunkulu nawe. Baba Mnangagwa, umuzi loyo ngowakho. Laba abafuna ukubulalela khona, hayi. UNkulunkulu batshengisile ukuthi yena ulamandla.
Lapha esukuma ukuthi akhulume Mnangagwa uthe yakala sikhwili labantu bemandebeleni ngoba kungayisibo abamfakelayo ijefu. Wathembisa ukuba ibandla lakhe lizaletha umbuso wezabelo e-devolution ngemva kokunqoba kukhetho. Uthi njalo yena lequla lakhe baphakathi kokuthuthukisa ezomnotho ukuze izizalwane zakuleli zithole umsebenzi njalo ziphile impilo engcono.
There is another decentralization of power. It is devolution. Devolution would require the surrendering of some amount of power to the provinces under the provincial councils in terms of our constitution to give a province authority to manage the economy of that province.
Abalandeli bezanu-PF ubakhuthaze ukuthi baqhube imikhankaso yabo ngokuthula ukuze impumelo yekhetho yamukelwe kungela ukuthandabuza. Amazwi akhe agcizelelwe ngumsekelo wakhe umnumzana Kembo Mohadi othele eZimbabwe selisezandleni eziqondileyo.
Sikhulume ngezomnotho, siningane amazwi ukuthi khona umnotho wethu lo singawuvuselela njani. Umuntu wonke weZimbabwe lapha angaphila njani, angancedwa njani economically. Hence, in new dispensation, itayela, we are need.
Umongameli Mnangagwa uqale wanikeza abalimi abedlula ikhulu lengxenye 151 inkomo ezifika phosa amakhulu ayisikhombisa 660 phansi kohlelo lukahulumende olwe-Command Livestock. Induna uMasendi ubonga uhulumende ngalolu hlelo esithi luzathuthukisa impilo zabantu balesisabelo.
Izifuyo sizibonile siyafakaza, zizindula sizibone ngamehlo, umhlobo omuhle wenkomo. So siyabonga. Sithemba elokuthi inkomo lezi zizagcinakala, zizalane ziyande.
Iningi belukulumhlangano lithi inhlupho ezibhekana lozulu ezansi emandebeleni yokuselakala kwenhlelo zentuthuko njalo akula magagasi okuthola umsakazo owe-ZBC okudala ukuthi iningi lomhlubulo lilalele iStudio 7 leminye imisakazo yemazweni angomakhelwane. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Kunjalo nje lo mongameli Mnangagwa utshele uZulu weGwanda ukuthi nxa efuna intuthuko efana lenkomo azabele izakhamizi lamhlanje phansi kohlelo lweCommand Livestock kumele avotele ibandla lakhe eleZanu PF. Le yinto esolwe kakhulu ngabaningi abathi uMnangagwa usebenzisa imali kahulumende ukukhankasela ibandla lakhe. Inkomo eziphiwe abantu lezi zithengwe ngemali kaZulu obhadala imithelo. Omunye wabasole uMnangagwa yingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efimdlela Ncube, yena ke othi le yindlela yokuthenga amavoti esobala njalo engekho emthethweni.
Kuyinto engekho emthethweni, kwephulisa isisekelo sombuso lomthetho okhangele ngokuvotwa ngendlela ekhululekileyo. Ukwethusela abantu kumbe ukubathenga kakuvunyelwanga emthethweni. Nxa usipha abantu ngesikhathi ukampeyina kuthathwa kuyindlela yokuthi i-bribery, yikuthenga abantu, yikudiza abantu ukuthi bakuvotele. Zona izakhamizi ngokwazo akufanelanga zivume ukuthi kwenziwe kanjalo, ukuthi zizodizwa ukuba zivotele abantu abathile. Kumele bahlole abantu ngalokho abakuthenga ndisayo kuphela, hayi okunjengalokho.
Nxa ubuvela uzihluphekela Ncube uyisakhamuzi ungafuyanga, wasesiza uMnangagwa leZanu PF bakupha inkomo mhlawumbe ezintathu mhlawumbe ezilitshumi, asithi ubungelayo injongo yokuvotela leli bandla, ungekela yini ukulivotela?
Uyazithatha inkomo kodwa ungayivoteli, ngoba phela inkomo lezo zithengwe ngemali yabantu beZimbabwe, zithengwe ngemali yezakhamizi kuleli lizwe. Kodwa kakusho ukuthi uvotele umuntu, angekwale inkomo nxa sezifikile kuwe, ngekwale amabele, ngekwale i-fertilizer, thatha kodwa umuntu ohamba uyevota ngendlela leyo othi nxa uhlolisisa ubone ukuthi kusasa lakho limhlophe nxa ngabe liphethwe yilabo bantu ozabe bavotele.
Khona singakhuluma ngokhetho olukhululekileyo na uMnangagwa asehlala ehlabela ngalo nxa ibandla lakhe leZanu PF lisebenza kwenzisa izinto zikahulumende ukudinga usekelo ukuthenga amavoti?
Uyakhuluma nje kuphela, ngobe sazi ukuthi umhlaba udinga khona lokhu udinga ukuzwa ngokhetho olukhululekileyo. Kodwa ekusebenzeni kwakhe phansi akasebenzi njengomuntu ozwisisa ukuthi ukhetho olukhululekileyo ngolunjani. Nxa eluzwisisa kala njongo yokuthi lube khona, ngoba khonokho esikhuluma ngakho nje into engamukelekanga lakancane. Akufanelanga kutshawe inja kufihlwa umthini, akukhulunywe njengoba kunjalo noma koniwa umuntu weZanu PF noma uMDC noma waleliyaqembu loba leliyaqembu. Into nxa isephula isekelo sombuso, isephula umthetho, isephula izivumelwano zomhlaba ngokokhetho olukhululekileyo, kumele ikhulunywe lento le, ikhuzwe, ingaqhubekeli phambili.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Uxoxwe lo ntungameli Nkomo ekobulawayo. Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Jamisa wenze umhlangano ongenwe zinkulungwane zabantu ekabuyini eGogwe lamhlanje, lapho athembise izakhamizi ukuthi zingamvotela abe ngumongameli uzathuthukisa impilo zazo njalo aqede zonke indubo ezihlaphayo ezifana lokusilela kwemisebenzi kanye lemali. uChamisa uThembise njalo ukulwisana lobuhuquluzi bona athi sobubulele ilizwe. Isikhulumeli sikaChamisa uDr. Nkululeko Sibanda uthi uChamisa nguye yedwa olamaqhinga okuvuselela umnotho weZimbabwe.
UPresident uNelson Chamisa uthi yena hayi ngingaba nguminista mina owe-technology. Iministry yami ibihamba ngendlela enhle. Abantu engizasebenzisana labo engibaletha kuhulumeni ngabantu abakhaliphileyo abafundileyo, angilethi abantu njengoba bangamakhehla sebengokhulu. Kuhulumende kaPresident Nelson Chamisa, nxa ungasebenza usebenze kuhle, ubhadale ama-tax akho, ubhadale impensheni yakho, uzayithola. Ngoba sesisakhilizwe lethu sisebenzisa ukukhalipha le miqondo yensuku zanamhlanje, kasisebenzisa ukukhalipha le miqondo yayizolo ebulalayo njalo engelalwazi olweneleyo.
Indaba yokungethembeki lizayiphatha njani?
Ilizwe zilukandaba kanakhiwa ngamasosha. Ilizwe zilukandaba lakhiwa ngabantu, izizalwane zelizwe zisebenzela ndawonye, kungekho ovunyelwe ukuntshontsha, kungekho lamandla okwenzela abanye, kungekho kuthiwa yena wenza umathanda njengesikubonayo kule lizwe ukuthi abantu bonke abaphumelelayo kuzanu ngabantu abacatshangela ukuthi bayantshontsha. Okafukuwere babekuzanu, ochiyangwala namhlanje bakuzanu, kakaviwa ukuthi izimali zabo zavelaphi, banotha kanjani. Kuthi president mnangakusebenza lawo, khangelani-ke ijahe elitsha elifana nalabo Mark Zuckerberg, elifana nalabo Strive Masiwa, elithi lona hayi mina ngiyazi ukuthi lakusasa liphetheni elingupresident Nelson Chamisa, bese lixabanisa-ke linabantu beZimbabwe ukuthi-ke ongasisaphambili ngubani. Umuntu ofana noMark Zuckerberg, umuntu ofana noStrive Masiwa, le mali yakhe ethiwa yi-cocash, kumbe ngumuntu osebenza ogidingisana lamasosha athela umbhobho nsuku zonke esithi hayi phela livote likwazi ukuthi i-operation restore ayingapheli. Kumbe ngupresident uNelson Chamisa othi livote lisazi ukuthi elakusasa lisemqondweni yethu, lisebantwaneni bethu, lisemajaheni lamantombazana aleli lizwe esizathula umsebenzi. UPresident Mnangagwa 6 months ake ngilutho uhlale thini utshaya amadili. Amadili elizwe abonakala ngemisebenzi. Mingaki imisebenzi esiphume kuPresident Mnangagwa ku-6 months?
UDr. Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaMnumzana John Nelson Chamisa, umkhokeli we-MDC Alliance, ubexoxa ecingweni lapho loNtungameli Nkomo owe-Studio 7. Ibandla le-MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khube namhlanje libe lomhlangano lamalunga alo azancintisa kukhetho eHarare, liwahlomisa ngemicijo emqoka okumele akhulume ngayo emikhankasweni yawo. Leli bandla lithi indinyimba yalo kulolu khetho ngeyokuzibusa kwezabelo, i-devolution. UNtungameli Nkomo uxoxe lomgcinisihlalo waleli bandla njalo engumele weNkayi South edalele ephalamende, uMnumzana Bednico Bebe, wachasisa okuningi ngomhlangano wabo lowo.
Ngiza kunanzelela ukuthi abameli bethu abalutshwana yibo asebeke badlula kulokho kubhalisa kumbe ukukhethwa ukuthi yibo abazancintisa. Abaningi bakhona-ke ngabantu abangakaze bakhethwe ukuthi bancintise. Kuqakathekile ukuthi nase siya ekhetheni olunje sihlomisane, ikakhulu nalabo asebencintisile ukuthi baza kuncintisa njani, baza khuluma lani labantu. Sibumba izimilo zabo ukuthi nxa sebesiya ebantwini bazitshengisele ukuthi bona bangabantu abamelani. Njalo nxa siya kulolu khetho thina sithi thina siyithi nje MDCT esikulwelayo, esizakulwela, esizabalwela khona sikuphi, esingathi-ke sithini yethu ekade siyabanika yona ukuthi basebenze ngayo. Ithini yethu-ke siyivumelele kade sibanika yona, ithi yona evolution is the best pathway to deliver equal opportunities for all, yikho ekuchoyo. So yikho kade siya kutshela ukuthi abantu-ke nxa sisiyatshela abantu ukuthi abantu bazwisisise ukuthi lokho kuchoni, baza kubeka kanjani ebantwini, abantu ukuthi bakuzwisise ukuthi abaza kuthola, abangakuthola, njalo okuloncedo kibo kuyini. Yikho kade siyabahlomisa ngakho.
Ngamanye amazwi, umbiko wenu omqoka indikimba yenu kulolu khetho yikuhanjiswa kombuso ezabelweni, i-devolution okhuluma ngayo.
Yiyo kanye esikhuluma ngayo, ngoba uzakhangela ukuthi sine-deliberate policy eyokuthi-ke lapho esikhona, lapho esihamba khona, le parliament abakhethwa baye
abangena eParliament lalabo abazakhethwa bangene bamele ama councilor ufanele bakutsho ukuthi hayi amandla abezele esuka ehlezi eHarare sithi thina hayi ivoti yethu iyakhathesika itshengisa ukuthi hayi amandla kawasuke eHarare aye ezabelweni
ibandla leZANU PF esikhathini sonke lesesedluleyo belisala ukwamukela umbuso wezabelo kodwa ekhuluma eseGwanda lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise abantu ukuthi uzakusa amandla ezabelweni idevolution iyeza kibo ngezinye indlela leli bandla selisamukela umbuso wezabelo uthini ngalokho
ayisilokuqiniso lelo ngoba ngiza kutsho ukuthi indaba isithi silaqiniso okwakuqala umgabe njengoba wayekwazi ukuthi ikhona leyo devolution of power constitution indaba engayifakanga umnankagwa uthe engena simbone e-appointa ama-residence minister nxa kuthi wayeqinisile ukuthi kona uselandela umthetho uzayifaka njengeZANU PF engaqambi manga indaba singambonanga esithi ku-MDC kayi-appointe ugavena uwemasimosi ngoba yithi sawinayo esilemvumo ngendlela ye-devolution yokuthi sibe logavena
umnumzana Bedinico Bebe ngumgcini sihlalo we-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozane Khube njalo umela isigaba senkayi edalele ephalamende uxoxe lo ntungameli Nkomo eseHarare kwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-past 8 ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagase awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kilohertz ku Live Talk lamhlanje imihlangano eyenziwa ngabamabandla ezombusazwe yokudinga usekelo kukhetho lwalonyaka olwenziwa mhlaka 30 Ntulikazi lizananzelela ukubana umnankagwa ubeseGwanda uChamisa ubeseGokwe abe MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Khube bebeseHarare thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-485-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Intatheli zindaba zesifazane zikhuthazwa ukubana zibhale indaba ezivame ukulotshwa ngabesilisa ezifana lezombusazwe nxa zifuna ilizwi lazo lizwakale ngokuveza imibono yazo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo yenziwe ingcwethi ezidumileyo ekuthuleni kwezindaba. Omunye kungumqondisi womsakazi weRadio VOP oseHarare uMnumzana John Masuku lapho egqiba umhlangano wezifundo lezintatha ezindaba ezisakhulayo zenhlanganiso yeYoung Journalists Association yoja. UMasuku uthi abesifazana akufanele angabesabi ukubhala indaba yiloba zaluphi uhlobo.
Bangaze besaba, bangaze baba lenhloni. Labo gabenze lokho asebekwenza kwezinye izigaba zelizwe ezokuthi labo bafuna ukubonakala bengabakhokheli bafuna ukubonakala beyizigijimi beyilokhu lalokhu lekube nizintatheli zindaba lakho bangaze besabela khatshana bangaze bathi kwakungenziwa kudala kodwa akabakuqali bona babe ngabantu abenelisa ukuthi babevika ngamarali abenelisa ukukhuluma nabomongameli ukukhuluma nezikhulu ezijiyeneyo mbona ngathi okukhona kwavele kwangena egazini ukuthi hayi lokhu kwakusenziwa ngobaba ngakho-ke lathi asebekhulile kulabo siyabakhuthaza ukuthi hayi lingesabi lani lingakwenza labazali labo kumele babakhuthaze ukuthi ibantwana lani lingakwenza okwenziwa ngabesilisa
intatheli indaba esakhulayo uPastor Madiri uthe abesifazane kumele bakhuthaze ukubhala indaba ezingacina ziphakamisa abanye babo.
Ya mina ngibonayo ukuthi abafazi kumele babhale i-hard news njalo kumele babhale indaba ezibona ngizompolitiki ngoba ikho lapho embona khona ukuthi ikho abantu bayalekha kancane but ngiyabakhuthaza ukuthi babhale njalo kumele bangatshengisa ukuthi bayesaba ukuthi amadoda abazathini kumbe kuzabalani ngoba yibo abaningi ukudla amadoda lapha elizweni so kumele banjani kumele ba-encourage abanye abasifazane ukuthi njani labo babhale.
Inhlanganiso yeyoja imanyane labe Advocates for Progress yakwele Melika uhlelo lokufundisa intatheli zindaba ezisakhulayo ngokusakaza nokuluka indaba ngesikhathi sokhetho. isikhulume sayoja umnumzane Leopold Mnende uthe imfundo enikezwe ngumasuku iqhathekile kakhulu.
Umuntu esethole umnumzane masuku iqhathekile kakhulu especially sisiya kuma elections njengentatheli izindaba ezisakhula njalo isiya kulabo abesifazana esingabe sisebenza labo lakithi futhi amadoda ngoba even abesifazana bengazama lokho abakuzamayo ngeke fuzela ukuthi sibasupport sibe kwathi imali lo engaqhasa ukucover ama-events awe-politics singamnceda njani la engethuki simncede ukuthi la ebekwazi ukuthi siyalingana into lezi vele ziyafana.
Enye intatheli izindaba esakhulayo umnumzana Kuzana Igerede uthe abesifazana babulawa yikuthi nxa bengabe sebendile kuba nzima ukusebenza bengaqala bacele kumbe ukucebisa omkabo lokwesaba udlame kwezombusazwe.
Okay, intatheli izindaba zabesifazana ngibona ngani uhlupho olukhona yokuthi esikhathini eziningi abantu iningi labo liqasaqale lifuna ukuthola imvume yokuthi benze ezinye izinto like i-coverage yezindaba lezi imvume yangikhona ivela kumkakhe. So esikhathini esiningi sibona ngani yikho okunye okubisela muva umsebenzi yabo kuthiyeni lase nxa sesikhayela besilisa ngendlela abaziphatha ngayo ukuthi ngala muntu aqale embuze ukuthi ngihambe yini endaweni enje ngekhava i-event enje enje. So khonokhu mbonani into kube futhi lokwesaba mbonana iningi labo labesifazana bayesaba ngenxa yokuthi siyabona ukuthi izombusazwe kuleli lizwe esikhathini eziningi sicela zilodlakela lani lento ezinjalo njalo.
Umasuku uthe uyahlukumeza ukubona intatheli izindaba zesifazane ezingcwethi emsebenzini zikhanya zisaba njalo zizifihla ekubhaleni lokusakaza indaba ezingeke zabenza bakhuphula ezikhundleni zabo. Inhlanganiso yeyoja isungulwe ngomnyaka opheleleyo njengenjongo yokunceda intatheli izindaba ezisakhulayo ngokuzifundisa lokuzihlanganisa lezincishi ezinkulu emsebenzini lo. Imele isitudio 7 seHarare uGibson Pepe.
Was a Friday lamhlanje kungolesihlanu kunje nje silomculi womdumo weKwaito uColin Mgqibelo ila igama lakhe lokuzalwa kodwa owazakala ngegama lokuthi uGumgash. Asizweni ke exoxa lapha ngentatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisaswani.
Barobenzi emzansi ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi abasakhulayo beZimbabwe. Abanye bafika basebenze kuhle, abanye babe izigebengu, kuthi abanye bathi bathathe amathuba bathuthukise izikhiwo zabo. Ithakasi laro namhlanje kulolu hlelo laro lafika ne emzansi wangena ngestudio.
Salibonani malaleli, gama lami nguColin Mgqibelo elokucula igama uGumgash. Ngizalelwe kwele South Africa eMpumalanga kodwa inkaba yami iseZimbabwe la engikhulele khona ngafunda khona kwaBulawayo ngafunda eMafakela izifundo zeprimary ngabuya ngafunda eLuveve High School la engize khona isecondary. Ukuqala kwami ukuhlabela ngiqale ngisagida ispansula siliqembu nabangani eluveve 5 ngazodlodlobala sengikhona ukubhala ezami izingoma mangiqeda isikolo ngo-2003 ngasuka ngabuya kweleGoli ukuzodlodlobala kangcono ngezomculo la engihlangane khona noma user we-Atuzi wancedisa ke ukwenza umculo wami engiwenza njengamanje.
Just Bella sweetie love. Bella baby love for me. Bella baby love for me.
Who can't be in the light? Mina ngitholakala ku Facebook as Ukumgesh Gazman, ngibuye ngitholakale ku Instagram at Kumgesh, ngibuye ngitholakale ku Twitter at Kumgesh.
Piwa ngukhole nomgqibelo akade silaye kuhlelo Woza Friday. Siyabonga silethemba lokuba leli kholisile uhlelo lwethu olwalamhlanje ole Woza Friday. Kodwa ke singeke ehlukane wothe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubambe umhlangano wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwalonyaka, ethembisa ukuba anganqoba uzaletha umbuso wezabelo owe-devolution. Abe-MDC ekuthi ekhokhelwa ngunkosazana uThokozani Khuphe babe lomhlangano wabazancintisa ukhetho ngokubahlomisa ngemicijo emqoka okumele bakhulume ngayo emikhankasweni yabo. Kuthi ke uhlelo lwe-Woza Friday ngilethemba lilukholisile namhlanje besilomculi uColin Mgqibelo owazakala ngegama lokuthi nguGumgesh. Libe lempela sonto elithukela. Olifisela leyo mpela sonto ngupresident Cyril Ramaphosa. Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.